o e indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 Nhlolanja 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Uya kusebenzeki ibhasi 1 ithwala abantu abaningi thina sisale singasela lutho sokusifosa ukuthi siyehlise. Imali yakhona manje yabe ingasakwani. Ayisakwani nokuthi sithenge amaparts sincane kakhulu.
Imbadalo yemijova emalokishini yakobulawayo yehlile okwenza kuphume imbono ehlukileyo evelela kubatshayeli labanini bayo kanye lozulu. Umongameli Emerson Mnangagwa unguye njalo umkhokeli webandla elibusayelezana uPF ubikwa ehlulekile ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla werally eMount Darwin.
Babe sithi kungkhona bafuna ukulala lathi bengakhondomayizanga. Basifosele ukuthi belale lathi kunjalo kunganakhondom. Bebiza labantu abedlulela emgwaqweni omahobho ukuthi abebezolala labantu abangomama bengakhondomayiza. Umahobho loyo engavelangani phezu kwakho yemsezingalangqondo ukuthi isisitayela olana ngaso lesi. Hamba nilala kuze bemthange ngebutton stick.
Uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba uChris Gande uxoxa lo mama osakhulayo othi wadlengulwa ngamasotsha bencedisana lamapholisa lapho yesuka echaweni inyanga edluleyo kazibandlela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Imbadalo yemichova emalakishini oyehlile kobulawayo okwenza kuphume imibono ehlukileyo evelela kubashayeli labanini bayo kanye lozulu. Abaningi abagadayo lezi zimoto bathi leli linyathelo elingayimukelekanga ngoba liloncindezelo kakhulu kubanikazi bezimoto. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imichova isithathelwe ibhizimusi ngamabhasi ngoba intengo zabo ziphansi kulezi kachova. Lokhu sokubangele ukuthi abachayeli bemichova behlise intengo yokugada ukuze ifane leye bhasi loba nje lumsebenzi usungasabaletheli inzuzo nanku intengo yamafutha ezimota ingehlanga. Kodwa uZulu wamukele ngentokozo ukwehliswa kwenhlawulo yokugada ngoba bethi ibisikhuphuke kakhulu kodwa iholo labo lingaguqukanga. Umchayeli womchova umnumzana Emmanuel Ncube uthi akusasebenzeki ngoba ibhasi isuka ithwale abantu abaningi bona basale bengelalutho. Lokhu sokubangele ukuthi behlise intengo ifanele yebhasi.
Akube akusebenzeki ibhasi 1 ithwala abantu abaningi thina sisale singasela lutho sokusifosa ukuthi siyehlise. Imali yakhona manje yabe ingasakwani. Ayisakwani nokuthi sithenge amaparts sincane kakhulu.
Unkosazana Nobuhle Ndebele uthi ubona ukwehliswa kwentengo yokugada umchova kuyinto enhle kodwa akuphathi kahle abanikazi bezimota ngoba amafutha lokhe elentengo ephezulu.
Mina njengepassenger egada umchova ngibona ukwehliswa komchova okwenzakele ukuthi uyefika kudola kuhle kakhulu kodwa mase sikukhangela kuboss size thina ama passengers lama drivers abayiba abasebenzisayo izimoto lezo akukho fair ngoba kunje uzananzelela ukuthi umchova uyehlile but ifuel yona ayehlanga so umchayeli lomnikazi wemoto batholani njani ifuel yakho ningayehlanga. At the end of the day, kusuka kungabi fair. Yikho libona kwezinye isikhathi ukucina ngani sokuba lomsindo obakhona. I think le fuel la kumele yehle. Thina kodwa lathi eside nethu ku-right, kodwa eside neyama-drivers labanikazi bezimoto akukho fair ngoba ifuel ayehla.
Unkosazana Nothabo Nyathi uthi leli linyathela elihle ngoba iholo labo lilokhe lingakhutshulwanga obekuyinto ebizabangela abaningi ukuthi bengayi emsebenzini.
Mina ngibona kulinyathelo elihle ngoba vele kunje iholo lethu lokhe lifana. Mina lokhe ngiziholela i-450 bond yami ngangivele ngihola umnyaka uqalisa lo odlulileyo. lokhu vele bekuzabe sokungani sesisebenzela vele i-transport sokungasakhanya ukuthi kanti vele sisebenzelana. Nxa kade usuzabe sugada ngeviki eyodwa ugcina usebenzisa imali engange-$20 vele ibisingasayenzi ibisiningi kakhulu. So mina mbona kuyisinqumo esihle sibili ukuthi umthova wehle la mabhasi hhayi siyawamukela sibili. Yo asincedile ukuthi at least labo thova labo behlise intengo zabo at least zifike layo uyona le esiyenelisayo lati.
Umnumzana Bongani Mpofu othayela emthova uthi sekubanjwa abantu ngamandla okungani yinto eyakhatshana kodwa lelinyathela njengenhlelo zonke zikahulumende lilakho ukuphelela endleleni.
Ayaba vele ukuthi ukubanjwa ngamandla lapho ngoba ngathi akhayela siphiwa vele ithuba lokuthi senze ibhizinisi ngendlela ecacayo. Akula vele ukukhangela iy'ndleko zethu vele akula muntu osinakekelayo. So lapha ngokufaka kwabamabhasi amabhasi abo lawo bathi thina bazama ukuthi bayabaseduselwa kodwa vele siyakwazi into zabo vele ezivele zivele zivame ukuphelela endleleni into ezabo uyifadalale futhi vele masinyane nje kuphela. Hayi inhlala yenza vele sesikujayele ukuthi into zabo bazilethe lapha zibe sesiphinda sifadalale nje inhlala yenza nje into esesiyijayele. Yeah, thina sesiphomba ukwehlisa nje intengo yethu sehlisela khonokho nje ukuthi akula nto esingayenza la ukuthi abakuthi sithole ama-customer.
Imbadalo ike yafika kumadola amathathu uhambo lunye ikakhulu endaweni ezikhatshana kodwa ngemva kokulethwa kwamabhasi sibuyele kudola elilodwa. Lokhu bese kungumthwalo onzima kwabasebenzayo ngoba bengakhutshulelwanga iholo labo. Isimo somnotho lokhu esincindezele abanengi ngoba belokhu bengenelisi ukuthola imali enela indleko zabo. Kunjalo nje ukusilela kwamafutha ezimoda obese kungcono sekuphinde kwaqala njalo laloba intengo ikhweze okwesabeswayo ngenyanga edluleyo kazibandlela. Indwendwe zezimoda ebese zingekho sezibonakala emagarajini amaningi edolobho lakoBulawayo. Umphathintambo obona ngezamafutha la, umnumzana Joram Gumbo, uthi lokhu kubangelwa yikuthenga kokwethuka okwenziwa ngabachayeli abathole imbiko yamanga yokuthi amafutha azakhwezwa kakutsha. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla elibusayo lezano PF ubikwa ehluleke ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla we-rally eMount Darwin. Imbangela kuyikuyiphathelane lodlakela oluqhamuke elizweni emavikini amabili edluleyo. Lokhu kugcizelelwe la ngumgcini sihlalo wezano PF unkosikazi Opam Chinguri Kashiri lapho ebulisa obuye uzommela kulomhlangano umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Uthe sekhuluma laye uMohadi wagcizelela kulokho esithi uMnangagwa uphatheke emsebenzini wokwamukela izethekeli eziqakathekileyo ezivela kwamanye amazwe eziza elizweni ukuzozwisisa imbangela yokuqhamuka kwalolu dlakela. UMohadi kodwa yena usole abenhlanganiso ezizimeleyo esithi yibo ababangela ukungahlaliseki elizweni bethunywa ngamazwe abaphathisa ngemali ukuthi badonge ukuthule ukungabuyanga kukaMnangagwa kucunule amalunga ebandla lakhe amaningi abetshone etshiswa lilanga bemelele ukubana bazotshelwa bemelele ukuthi uzazongena lomhlangano bazotshelwa sokule ukuthi yena akabuyi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Abazali belimene kwanda North sebexotshe umbalisikazi esikolo bemethesa umlando wokufundisa abantu babo ukukhonza usathane ngemva kokuqaleka kwabafundi laba. U-Albert Ncube usipha lolu daba lwezemaphandleni eseGwanda.
Linsindaba phendule ibikwa iqale ngomnyaka ka-2016 lapho abafundi baqala ukuqaleka ongajwayelekanga. Ngaleso sikhathi bekulohlelo lwezempilakahle lokunathisa izakhamizi amaphilisi okulwisana lomkhuhlane okhukho. Kungakho iningi lacabanga ukuthi lawo maphilisi kahambelani lemizimba yabantwana. Ukuqaleka kwabantwana lokhu kubikwa kuqhubekela phambili kuze kube lalamhlanje okudale ukuthi izakhamizi bizwe umprofita owabamba ababalisi ababili emoyeni. Usobhuku Consent Dube uyayilandisa lindaba.
Ngemva kokukhuleka kwamama lo kwagcina kuvumbuluka ukuthi kulamaringi ayesetshenziswa ngabantu ababili. Amaringi lawo kwakungani yiwo asukisela athathela ukuwa kwabantwana. So amaringi lawa agcina evunyelwana ukuthi kawayetshiswa labanini bawo. Okunye okwakusenzakala, abantwana ngemva kokuwa sebevuka babekhuluma ukuthi basetshenziswa ngumisi othize esikolo elumene, babemqamba ngebizo lowo misi.
Omunye umzalo lomntwana oqalekayo ongathandanga ukubethwa ngegama uveze ukudana ngesezo salumbalisi esithi abantwana sebeze besesaba lokuya esikolo.
Uyazi ngamntwana khona esewile la. Uvile usithi umuntu ofileyo. Uyabe ngalathambo. Engani nje umuntu ongalathambo. Into nje. Kodwa ukuthi uyaphila uyabona emehleni la. Kuyabe kunyikinyeka. Kodwa yena ngokwakhe. Uyabe uyazi kuyabe kusethusa ukuthi abantu abangamadoda abangakho bayebekhala. Ungambone sebile mfana uyakhala. Baningi kakhulu abadriva bezimoto la babesenza ukuthi behleke ukukha udrive imoto abami bamangale bathi kathi vele kuyinkhona lokhu. Umntwana uyabe efile kodwa edikisa engadikisi edikisa emehlweni kuphela.
Ugogo lo ogcizelele wathi lapho abantwana bephaphama bayathi ukuthi bayabe befundela ubusatane lo mbalisikazi lo.
Napho ngemva kwesikhathi eside uyavuka-ke kathi kuyini hayi khulume khona ukuthi besihambile kuya singene emanzi elwandle aqamba sibe sisihambile bebe sithi kangingene gogo emanzini bazanika le mali ngaza le mali yabangabayanga okugcina sesiyagcina khathesi wathi ezaweka isikhathi eside yabona wa 6 avalala 6 hours asebe sibe sithi ufuna igazi lakhe into engazange ngavusa umsindo esikolo.
Njalo isakhamuzi umnumzana Obvious Ndlovu uthi abazali bakhathazekile ngalokho abakuzwa kuphuma emlonweni yabantu ababo.
Kule ndawo nje wabethe bona lapho abakhuleka khona ukuze izimoto zibhewe. Liqiniso sibi duze la 10 of year lumen sezike zawo izimoto siyakubona kuyenzakala. Kanti njalo kulesihlahla abasithandelayo ngomribon sike sacela abadala bahamba bayatshisa abadala. Sesiphila ngokwesaba esigabeni singesethu. Yikho sibonile kufanele ukuthi hayi kaphume sindlomi mhlawumbe engxezi zabona umehluko.
Usobhuku Dube uthi bese sihlalele evalweni izakhamizi kungakho zibize umhlangano ngomvulo zaphuma lesinqumo sokuthi lumbalisikazi athathe imthakane yakhe aphuma phele kulesi sikolo. Izakhamizi zimkhaphe wayakade esitishini.
Izikolo sezizevulwa kube lo mntwana owileyo. Umntwana lo uthe sevuka watsho ukuthi abantwana kade besiwa besetshenziswa ngulowo misi bebebaningi okunye okumangalisayo bebethethe bahanjiswa elwandle izikolo zivaliwe. Umisi njengabazali belumene sithe okwakhathesi hhayi esikolo sethu kame angabi khona kwesikolo elumene. Abazali bathi hhayi abasamfuni kungangcono ayesebenza kwezinye indawo.
Lolu daba kubikwa selufikile endlebeni zikakhansila induna uMasuku kanye lasemapholiseni. Osaphethe isihlalo somqondisi wezemfundo ezansi yemaNdebeleni umnumzana Lifias Masukume uthi udaba lobuthakathi lolu baluzwile njalo basaluphenya. UMasukume uthebe kungakafiki endlebeni zakhe ukuthi umbalisi useqotho wesikolo kodwa uthi bake bathumela ingcithi zokuyaduduza abantwana ama-psychologists asuka ugatsha lwezemfundo. Umnumzana Thandeko Zindi Mkandla ingcwethi kwezamasiko njalo engifundisi kubandla le-Methodist uthi le yimpicabadala.
Satanism yindaba engaba impica abadala insindaba phendula ngoba indaba ehambelana lezinto ezikholwa ngabantu aso zinto ezibonakala ngamehlo umbongo azibamba ngezandla ngakho ukuthi ke lo mbalisi kazwelumene ubefundisa abantwana neSatanism angazi ukuqiniseka kwakho lokho kuyinto ngoba nakunzima kakhulu kwabanye bethu ukuthi sikukholwe kodwa njengoba ngijilo indaba zokukholwa ziyakhathaza ngobana inhliziyo leyo naleyo ikhetha lapho ethanda khona
imizamo yoxoxisana lalo umbalisi yehlule ngoba bengekho esikolo kanye lomphathi isikolo lapho istudio 7 ivakatshele khona izolo kuthi ababalisi abakade bekhona bathela indaba engaphezu kwamandla abo phambilini bekulicala ukuthi uyetheza umuntu umlando wokuthakatha kodwa ngemva kokuguqulwa komthetho umthakathi lakho kubotshiswa kodwa udubo lusuke lube yikuswelakala kobufakazi emthethwandaba ngimele istudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube
eli ulaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 we-Voice of America likuzophuma ngapha ngase-Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Belgium selivumele ukwamukela owake waba ngumongameli we-Ivory Coast uLaurent Gbagbo ngemva kokukhululwa kwakhe ngumthethwandaba wamazwe omhlaba owe-International Criminal Court ICC okuyinto ethuse abaningi emhlabeni jikelele. Kodwa umthethwandaba we-ICC umfakele imigoqo yokuthi kuzamele ahlale elizweni lapho ayamukelwe khona engahambahambi. Loba ukukhuluma emibuthwaneni ngecala leli, loba ukukhuluma labapha ubufakazi ekuthonisweni kwecala lakhe. Okwamanje wothaningi linikeze ezandleni zikasithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Lillian Timbers, usenator we-Midlands. Sihlaziya udaba lokudlwengula kwabesifazana lokuhlukuluzwa kwabantu jikelele kulandela ukutshengisela okwenziwa phakathi kwenyanga kazibandlela okwalandelwa ngamasotsha lamapholisa abikwa ayengena ezindlini zabantu esithi adinga abephula umthetho.
Constitution yethu iclear umuntu nxa ephambanisile uyabotshwa ebotshiwe kathaywa karetshwa hayi indaba yakhe iyahlungulula ikhangele sephiwa ulokhu uzwa kuthi kwakhona hayi wena ejele uzahlala 6 months uzahlala 1 year kumbe uzahlala how long nganti kodwa khathesi bangena ezindlini berepha abafazi abantwana bekhangele indoda ixotshwe itshaywe indoda ayibotshwe so yeli nabakithi into leyo ibuhlungu.
Ukukhokhasi yenu ye-MDC yiziphi izinqumo eliphumelazo beliphongeuxoxisana njengbe kukhona okunye eliphumelakho ukuthi liza kubuzisisa?
Sivumelene ukuthi sizagqoka i-black sagqoka sibili e-parliament ukuthi kukhanye ukuthi sizondile then siyenze futhi enye imotion yokuthi sizadibhethe e-parliament sizakhuluma ngakho ama-MPs kade bekubuza ukuthi kathi amapholisa asatshaya abantu kade kuyavunyelwa yini bona manje bayayala omama bonke laba abatshaywe balimala abanye basemjele abazange bevume ukuthi kwakhona abalatshi abazange bevume ukuthi bahambe e-hospital ayisiyo ndlela okufanele ukuthi izinto lezi zihambe so kufanele kube ukuthi iconstitution ithi nxa umuntu ebotshiwe elimele kufanele ukuthi eqale ehambe ehospital behambe bemphekelezele nxa kukhanye ngani ukuthi indaba yangkhona inkulu bemphekelezele khabe nganamapholisa either vele utshayiwe izandla zaqhamuka abalaa ndaba lakho baphambi ukubotsha bekubophe bekujikeleni ngizwa ukuthi abanye abantu sebesela khonale elokhuzen emapholiseni bebotshiwe kodwa i-constitution yethu iclear ukuthi nxa umuntu elimele kufanele ukuthi begijime laye bemhambise ehospital and then sebemthonisa ukuthi hhayi ulimele kodwa le ndaba yakho leyi laleyi
lina njengebandla le-MDC ikhona imbiko eliyamukelayo yini njalo selazibonela ngamehlo abadlwenguliweyo kumbe abakuma-safe houses kumbe abasezibhedlela lemajele
funa ukukutshela iqiniso mina ade ngiseharare since into le iqalisile ngibona imhlolo ngihambile abanye ade bebuya e-harvest house abantu kodwa abaningi bakhona bakuma-safe houses and ngihambile khona angikwanisa ukuthi ngingakutshela ukuthi ngabe kodwa baningi omama baningi abarejiyo uyakwazi ukuthi abanye bale nhloni abafuni ngisho ukukhuluma and into ebuhlungu ukuthi abafuni vele ukuhamba emapholiseni because barejwe ngabo amapholisa barejwe ngamapholisa barejwe ngamasotsha so vele bayesaba uyakuhamba uyaripota uthini ngiyakwazi uminista we-information uthe khona kufanele ukuthi sibancenge ukuthi kwakhona bahambe beyiripota sizazama ukubancenge kodwa abona ukuthi njani nxa iyi-military rape abantu nxa engamapholisa kwani akuphela vele ilokuye
leyo balaleli bingxoxolo nkosikazi Lilian Timvers usenetha we-Midlands okubandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC
siyambonga usithandekile abadala bathi kusinwa kudedelana nanko-ke usededele inkundla kuChris Gandhi esinikeza uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingalitshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande. Namhlanje sixoxa lomunye untombazana usibonga inkosi Ndiweni othi wadlengulwa ngamasotsha. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, lami ngiyakulamukela linjani?
Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi kwahamba njani sizwa kuthiwa ungomunye wabadlengulwa ngamasotsha?
Kwakumhlaka, I can't remember ukuthi kwakumhlaka 30 or 31. Basiphuma e-church sasingabomama singu-5. Sasangana lamasotsha ayihamba lamapholisa. Sesihlangane lamasotsha lana ake sithi silale phansi ngezisu. Sababuza ukuthi silale phansi ngezisu ukuthi kutheni. Sithanga amampama sabe silala phansi ngezisu. Babe sithanga ama-button stick saba yi-green from ezisini kusesakho siya phansi. Bathe besihlayele laphana babe sithi sifuna imali zonke elizihleleyo. Sabe sibakhiphela imali yonke bathi lenye elithile baqalisa ukusisea. Bathe besisethi laphana bathole ukuthi imali yona le asasizele siyilayo bathatha yona le babe sithi kungkhona bafuna ukulala lathi bengakhondomayizanga basifosele ukuthi belale lathi kunjalo kunganakhondom bebiza labantu abezulele emgwaqweni omahobho ukuthi abebezolala labantu abangomama bengakhondomayiza umahobho lo engavela ngani uphezu kwakho yenzito ezingananqondo kuthe isisitayelo lana ngaso lesi hama nilala kuze bemthaye nge-button stick omahobho wangkhona bakhona
babe bangaki amasotsha akhona
amasotsha angona ayi-4 lamapholisa angomama ayi-2 ayigqoka ama-inform sahamba echarge office ukuthi siye report esajensi safika saxoxa bathi abasenze kwanisa ukuthi bethathe ikhesi yena leyo.
Kwayenzakala ngaphi khona lokhu?
Ku-second ne-fourth street.
Emapholiseni laya kweyiphi inkamba?
Baye-central, abe-central bafika basikota kwapho sifuthelwa. Basikota bathi ngeze ke bethathe ikhesi yena leyo saphuma sahamba silimele sinjalo. Nakathe silama-pitters atshengisela ukuthaywa kwethu.
Manje omahobho bona babe bangaki labo okwathiwa lilale la?
Ogadi babeyi-two wona amasosha angikhona khonapho sisuka kubona basithwala basihambisa ekhoneni ka-4 domain sahlangana namanye amasosha ayengu-5 babesilaba ngabani sizasabe sibalandisela ukuthi sithaywe babesihlala bathi lalani phasi ngezi sizikhulumela ngiinto enjengaleyo labo basithaya
labo balitshaya kuphela balirepha
hhayi labo bazange basirepha basithaya kuphela amapholisa agcine ecomplaint hayi selibathaya kakhulu abantu laba sukumaningi nalibalekile hambe
manje la amapholisa wona lawa angomama nxa lapho lirechwa bona babesenzani
babemile eceleni khona lapho
manje lina ngaphandle kokuya e-central alizange lizame ukuthi liye-reporta kwezinye indawo
sahamba esibhedlela e-UBH abe-UBH bafonela i-central babesithi thathani ikheshi yabomama laba bayeza khonapho basifisela back e-central yikuthi ifrengi i-VFU yiyo yagcina isithatha ama-cases zethu after sokule 2 days phambili
ikhesi yenu okwakathesi imi njani
loke simelele ukuthi phela sizizwa sibiza kwathiwa bazababiza engababiza amaphoyisa la liyakwanisa ukuwa-identifya sabatshela sathi siyakwanisa ukuwa-identifya kwathiwa sizafonelwa asikafonelwa lokhu simelele kunjalo ezibhedlela izimali esizibhadalileyo inkalakatha zezimali akula kufonelwa akulani kuthile kuthezwi
manje esibhedlela lapho beze belihlole laphiwa yini amaripoti akhona atshengisa ukuthi lareshwa
yes lawo
zikhona yini ezinye inhlanganiso eselike ladinga khona uncedo
RC eyasiphelezela ezibhedlela yasibhadalela izimali zona ezizokuthi selatshwa
hayi sibongile kakhulu ungavalelisa abalaleli
hayi siyabonga abalaleli sinanzelele phandle lapha and futhi kuthiwa kusekhendi ungahamba from 7 ntambama amasosha angikona abuya ntambama ehambe tiza abantu abangomama labo baba bethi lisani imali ngapho ukuthi singalithatha
hayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu ma
hayi lathi siyabonga
Loge ngunkosazana sibonga inkosi Ndiweni othi yena wadlengulwa ngamasotsha ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilaye
Siyambonga ke uChris Gande ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ongithi ngiyasiqhenya ngiyasiqhenya ngobulawa. Ongithi ngiyamthanda ngiyamqhwala ubulawa. Ongithi ngiyasiqhenya ngiyasiqhenya ngobulawa. Ongithi ngiyamqhwala ngiyamthanda. Abantwana bayiqwala ngahizitrat awusiphethe manje elele angisiphethe ngoba konke wakhe yabukeka manje abantu nje bayiqwala ngamadenge ayenhlanya ngaye elele la ngisiphela ngaye selake lasibona yini na manje his time no senhliziyo ya
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje uthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela imbadalo yemijova emalokishini yehlile koBulawayo ukwenza kuphume imibono ehlukileyo evelela kubashayeli nabanini bayo kanye lozulu umongameli Emmerson Mnangagwa onguye njalo umkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF ubewayehlulekile ukuyangena umhlangano omkhulu walelo bandla werali eMount Darwin Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah.
Ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.